ngaleli khefu omama beqoki labanye akade belesifo bahlanganisile baqoqanisa ukudla banika abantu especially akade abahlala e-Estradeni sakoBulawayo abanye kulabantwana bahlala ngemva kwakwa-TM Hyper ukuToyota garage lapho kwatsha khona so yibo abantwana akade sihlose ukuthi sibanike ukudla labanye nje abantu abangale ndawo zokuhlala abahlala kanzima bengelaiso
lithole ukudla okweneleyo ukunika abantu abaningi kumbe bebelihlekana nje
hayi bekungabantu abaningi besedlula i-50 kusiyafika ku-100 and ukudla bekwanele kakhulu ngoba abantu abaningi badonetha ukudla okwakukuningi kwanele kwaze kwasala abanye baze bathwala bahamba lakho kuqine izini abanye akade bengekho homeless sebebuza ukuthi bengaphiwa yini and la kanje baphiwa bathwala bahamba lakho
kufinyelela njani ukudla ekhaya njengoba lise-England
abantu bafake imali badonetha lapha about 100 pounds sayithumela nge-cassava relief but okunye ukudla kudonethwe yibutcher esentumbane i-43 kg zenyama then omunye esesebenzisana layo usisa Khumalo ubevele esekhaya wadonetha irayisi 20 kg flour 20 kg then abanye badonetha inkukhu ezingu-25 sathenga usempu sathenga nje lesinye no abadonetha inkukhu ezingu-15 then mina ngadonetha ezingu-10 lesempu laborayisi lokunye nje kade sivele iqoki sisanda ukushare ama-grocery eqoki so ukudla bekukuningi kukhona okunye sisebenzisekho kukhona lokho akade sivele sikutholile nje for i-Christmas
siyananzelela ukuthi liyalivele lincedise ekhaya kuningi yini okunye likwenzileyo ukunyanga ezedluleyo kumbe kuwonalo umnyaka
ye ukuncedisa sijayele ukuncedisa besincedisa ama-district hospitals so far izibhedlela esesizincedisile sezingu-15 kungenisela isiphepha kuzongenisela le-Stone Grove enyangeni le edlulileyo nesikhathi kade kule cholera sadonetha izinto sibili ukuthi zegeza izandla ama-GT ukuthi kuhlale ku-cleani nje ngoba sasize ukuthiwa kulabantu abathestwayo khonaphana abacabangele ukuthi bele-cholera so sadonetha sahambisa khona ngale zinto ezazinenganyana sibili
siyezwa njalo ukuthi lincedisa isigaba seMathebeleland le-Midlands ziningi kakhulu izigaba eselizincedile
ya ziningi kakhulu I think kwakusele izigaba ezintathu nxa ngingaphambanisi ngoba besisenza ngesigaba ngesigaba besithi singathi St Luke's sisuke siye eFilabusi sisuke siye eGwanda ngeyi-1 ngenyanga eyi-1 inyanga elandelayo sithathe ezinye izigaba ezijele ezingu-3 kanjalo nje so yikho lezi zibhedlela engikhuluma ngazo zisazincedisa ezingu-15 zisezigabeni ezijiyeneyo nxa kade engaphambanisi njengoba ngishilo bekusele about 3 ama-hospital esasiwakhethile kuma-district sasizama ukuthi per district sithathe one hospital esizayincedisa
inhlanganiso yenu libangaki njalo likhanya lokhu liqinile yini ukuthi lizaqhubeka ngomsebenzi eliwenzayo ngomnyaka ozayo
inhlanganiso yethu khathesi sile 4200 omama iningi labo vele balapha e-UK abanye base-America abanye base-Canada le-Australia but i-90% ilapha e-UK and siqinile kakhulu ama-projects esiwenzayo maningi kakhulu esiwenza ekhaya kathe sizabe sibhalisa ukulima kuzavulwa iklinikhi e-city center sizazama ukuyakha lezindlu kuningi nje sikwenzayo and omama bazimisele okwe-charity bazimisele ukunikela ngoba sile sancediswa i-cassava remit ukuthi nga singasebenzisa nithumela imali yabe sika 15 pounds per umuntu othumele imali babhajetha 15,000 kithi so imali leyana sinxa singayitholi 15,000 abantu bengathumela siyikleme yonke imali ezakuya ezibhedleleni yonke leyo nxa kuyukuthi siyitholile so far sithole 540 but abantu lokhu bethumela bengabe lokhu bethumela sizazisithole yonke 15,000 iyabe izakuya ezibhedleleni.